akuyave kungikhona kuthi tshani ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kuthitsheni kuveke ukuthi kuzabe kungikhona kulani okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitha lokunye okunjalo, ungathini wena ngalokho?
Loko kuhlezi kunjalo vele akumangalisi. Ungaze kube kuyiwa ngaphi lanto yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before kona bana mele bebuye eGwanda kwaba la ma-changes amaningi kakhulu, imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lama-lodge amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezanu PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetha olwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pair back abantu bangikhona baba-loyal kubo, so kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute siphongotshintshwa kwathiwa no eGwanda kakusayenzi, and in public akuzange kuphume i-reason e-clear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwabo kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of Emat South iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenzi ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kuthiwana bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhuze nabo bona laba abavoteleyo.